Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyabonga ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kulezi 2023 ngokhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Omele ibulilima edalele eParliament uMnumzana Dikwe Moses Buti. Usesuse udaba lwakhe edalele High Court lapho aphikisa okwethulwe ngumthethandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela phambili usiba muvi endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe. Inthathela izindaba eziloba ezemidlalo, abaqeqeshi bemidlalo yenguqu labokaputani bamaqembu athiyeneyo izolo bakhethe abadlali benguqu abalijumi lanye abadlale kuhle lonyaka kumbe amasoka stars. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Omele ibulilima edalele eParliamente uMnumzana Dikwe Moses Buti osuse udaba lwakhe edalele High Court namhla lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi usephanyeke udaba lolu edalele Electoral Court. Igqwetha likaButi uMnumzana Khulekani Sibanda utshele umsakazi weStudio 7 ukuba bafake udaba lolu edale le-Electoral Court ngoba luhambelana lezokhetho. Kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu. UButi ongumsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezobulembu be-intanethi lokunye walile ukukhuluma lomsakazi weStudio 7. Unkosikazi Bekezela Maplanka webandla le-Citizens Coalition for Change wanqotshwa nguButi ebulilima uthi bakhangele ukuba bazanqoba emthethwandaba.
Mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. sela ehlulelwa umnumzana Phuthi wathola amasamoniso kuyikucatsha kuphela ngomunwe. Amasamaniso wathola aseva endaweni right komunye womndeni wakhe uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso wathola akwenzayo kuphela ukucatsha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweans.
Ye, ma sikhangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana
okukhona kathi bophisanga yena uPhuthi. UPhuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF. Thina esakusolayo yiground, ukuthi kuground kwakungela free and fair elections. Okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukampeyinwa ngelanga lonalelo, ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikampeni ezinjalo, bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa babesethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho healthy la kuye uPhuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lo owayesenza khonokho ngubani, but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF. Amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations zonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu?
Ye, mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezi ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela. Kulobaba owayengu-polling agent engasoze ngiqambe ngebizo for security reasons ulandwe ngabantu bezanu PF izolo, but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC, usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe, ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona. Yikho abakuthoyo khonokho ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhe kusiya phambili. Ukwethuselwa kwenziwa mhlaka 23 August njana kuvotwa ngama-election day. Khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.
Unkosikazi Bekezela Maplanka lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umumo wendlala ukhubeka usiba mubi endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abantu abaningi abathi sebelamba khona njalo izifuyo lenyamazana zasendle lazo sezisifa ngobunengi. Emadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni izakhamizi zithi sezidiniwe ngokuhlinza inkomo ezicubayo kanye lezifela emadamu asesijazi zama ukunatha. Inyamazana zeganga lazo zibiwa zisifa ikakhulu inyathi lendlovu. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle luthi kusukela ngompandula sokufe indlovu ezifika phose ikhulu 94 eWange National Park. Sixoxe lokansila ukuya wat 18 edethe duzane leWange umnumzana Stanley Torima.
Indlala ikhona kusukisele ebantwini sagcina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama-food handout from uhulumende, i-social welfare, from ama-non-governmental organizations. So indlala inkulu, but of course abantu bayabe nezinye iindlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana inkomo sezisiwa phansi, utshani abukho kwezinye iindawo lapho kukhona khona utshani ubomile khonapha amanzi ayabe engekho. So indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini. Even inyamazana zeganga kuwange National Park aziyapha nazo indlovu lenxa ye-drought, but kwezinye indawo at least epasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabe khona, but malutshwane seludaka amanye amanzi angikhona. So hayi indlala ikhona.
Inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
Indlovu yizo ezikanya zibonakala ukuthi njengoba yawazi ukuthi inyamaza indlovu inyamazana enkulu izo ngathi ziyaffectwa lendlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle. Of course ziyaphila lokhu ziyisihlahla but at the same time ngokudla utshani, but izihlahla yikho kade ziqalisa ukuhluma. But mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu izo ezifayo. Of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana, but indlovu they are the worst affected inyamazana.
Inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadama?
Edakeni ziyafela konapho, but at the same time indlala sisili yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi. Uyazi ukuthi is a drought area iwange district, so le ndlala sili yona ngokwayo iyazibulala inkomo.
Bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki?
Hayi, imizi emlutshwani lapha nalaphayana abanabantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi ngase sifike isikhathi sona lesi bakwazi ukuthi amanzi ayabe ehlupha, ukudla kuyabe kuhlupha, siyababona bayazithengela ukudla. But imizi ebalwayo, imizi elutshwani, abaningi ziyawa inkomo, abaningi amanzi ankhona lawo siyabe ehlupha, abakwazisa ukugebha imigodi. So inkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya, hhayi ngilezakamizi ezilutshwane engingazibala ukuthi laphalana laphayana laphayana. But abaningi ba-affectwa inkomo zabo ziyafa, ziya-affectwa zile ndlala. So inyama zigcwele lapha emareserva lapha. Mina lami ngiyisakamizi esley ward. Ekuseni ngivuke ngifonelwa nabanye bathi kulesithebo ngapha komunye umakelwane futhi lasikade sikhona futhi isithebo. So hhayi ziyafa every day inkomo, sesithwele nzima njengezakamizi.
Kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende la kunhlanganiso esiphathisa abalambayo?
Kuhulumende, mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development. But siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district, amanzi malutshwane, amanzi kakho. Uhulumende masipula amasoksi akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe lamanzi amaningi, amadama angkhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo, azanceda abantu benze amangadi. Kukanya kulabanye abangayenzi umsebenzi kuhle because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yabo especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo. Kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kulo duo olwamanzi ewange district in particular certain areas njengedethe. Idethe I can tell you asikasimeli any grain of independence alive to say we are independent because lokho siswela amanzi, of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayeneliseke ukuthi abantu baphile endaweni enkomboni. So uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangeli kakhulu the district of Wange sinikwe amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile. Labana abakhangelana neze environment and natural resources ukuthi izame ukubona ukuthi even khona ngale parks amabhozi ayayingezelela nazo inyamazana zethu because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi foreign currency. So kungayenzwa sama other means ngohulumende ukwenzela ukuthi kube la manzi ayenelisileyo ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla kuyamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangkhona. I'm not a professional in that field but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenze. Yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 eDede ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona ngale eDede.
I-Hamas ithi uKefir Bibas usane olilenyanga ezilitshumi owathunjwa kwele Israel ngomfumfu lonyaka. Umne wawo oleminyaka emine lonina babulawa ngamabhomba aphoswa ngele Israel eGaza. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba lokhu kwethulwe namhla Carl Kassam Brigades ethi bakhona njalo abanye abathunjwayo babulawa ngamabhomba ayiphoselwa eGaza ngele Israel eselibhidlize izakhiwo eziningi. IHamas yethule umbiko lo namhla ngosuku lokuphetha isivumelwano sokumisa impi kancane ephakathi kwayo lele Israel. Okwamanje amazwe agoqela ele Qatar, Egypt leMelika akhulumisana namacele lawa alwisanayo ukwenzela ukuba kubekwe phansi izikhali kukhululwe abavalelwe entilongweni kwele Israel labathunjwa iHamas. Kubikwa ukuba sokubulewe abantu bafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,900 eGaza labedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas le-Israel sebekhulule abanye abathunjwayo labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Amacele la alakhona ukukhumisana umlota. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomfundisi Raymond Motsi ongumlamlankunzi.
Angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha, ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akushoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala, ngoba nxa abantu belokhu bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kule nkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhumisana umlotha.
Ye, kodwa kuyini ukuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle, ngoba abantu laba ngabantu abahlalisineyo elizweni lasePalestinian, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqendi sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona umunye aphume kumbe umunye anqindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu abasekelayo.
Yes, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khona okuthiwa yi-two state solution efunwa lilizwe leMelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lomuntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu namuva abazama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, namabizo angikhona abanye bayazakala.
Kodwa kungagcina kulunga yini khona? Kungagcina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwi. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga lonele ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusoze kulungi, kumele abantu bazimisele.
Ngomfundisi Raymond Motsi umlamlankunzi okhonza eBaptist Church, sixoxelaye ekoBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule kusemthethweni umgodi owemba ilitshe eliligugu elelithium weBikita Minerals osemaSwingo. Inkampani eSino Mine Resources Company Private Limited ekumsebenzi wokulolonga ilithium ngeyabantu abadabuka kwele China. Umnangagwa wakhuthaze abemba ilithium ukuthi basungule umsebenzi wokulungiswa amabhatri angasetshenziswa ekuphehleni amandla kagesi asebenzisa ilanga awesola. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken utshele abakade besemhlanganweni waseBrussels izolo ukubana uhambo lakhe lokwethekelela kwele Israel kuzadinga indlela zokuthi kuqheliswe isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele Israel leqembu lebutho eleHamas. Iqembu leHamas selikhulule abantu abathunjwayo abedlula 92. 85 insukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano ngasikhathi sinye ele Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwele Melika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke M5 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano ngasikhathi sinye ele Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwele Melika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke emhlabeni jikelele esilungisa izitishi zokuphehla amandla kagesi ezisebenzisa umoya ama-wind towers, CS Wind, esisepho yeblo. Indizamtshina yenkampani e-Virgin Atlantic yohlobo olwe-Boeing 787 ibikwa iphaphe isuka eLondon kwele-Bhilithane isiya kwele Melika eNew York isebenzisa amafutha alungiswe ngawokupheka i-cooking oil ehlanganiswe le-synthetic aromatic kerosene elungiswa ngumumbu. Umphathi ntambo obona ngesigaba ese-Uttarakhand kwele India umnumzana Pashka Singh Dami wethekelela esibhedlela lapho ukugcinwe khona izisebenzi ezingama-41 ezihlale amaviki amabili ziphansi emgodini ngemva kokudilika ngumduli zazohlengwa namhlanje zaphuma emgodini lo.
Kusigaba zabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Mary Ndlovu uthakazelela ukujova intshelelezane. Ukhangelwe ukujova intshelelezane esuka eMidrand esiya koBulawayo esizela ukulimukisa abantu ngengozi yezidakamizwa. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lolu.
Bengifuna ukuthi ngenze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs. Because ba sibheka ama youngsters ama teenagers sebesebenzisa izidakamizwa abanye bakhona bathola ukuthi ba drop isikolo abasaya esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi bekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana sebesifuna ukuthi bekele lezi zinto lezi abazenzayo because abantwana bamanje bawuthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, kusingathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani ngoba ngabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeye-COVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengijova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu behlole i-BP sile-problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu ya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi.
Singathi ke ufisa ukwenzani?
Ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhlaka 18 December ngibe sengisiba lohambo lokusuka ngebhayisikili lapha. Ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathola endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le message lengoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye etshela omunye lapha ukwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi.
Usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi?
Okay, ngizosukela eMidrand eBoulders FP mhlaka 18 December ekuseni. Ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabi njani. Esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga. So ngizozama ukusuka mhlaka 18 ekuseni. Kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhlaka 20 ngabo 11 emini mangasazi sangaphambaniseka endleleni.
Yes, singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapho?
Bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale i-meeting ukuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba siyabe ngoba siyabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu. So bengifithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yi-problem endleleni kuyakusuka sokuhlupha kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Nxa sukhangeleke uhambo lwakho lolu kuyini ojala ukubhekana lakho emgwaqweni lapho? Ngangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
emdlalwane okubhekana nawo yiyo indaba zezokuthi ngiyabe ngihlangane lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayiproblem kakhulu ngoba abanye abantu uyathola ukuthi baya befuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu abanye baya bekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile. Dasake ngifuna ukuthi ma siyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikili kuyindaba enzima kakhulu. Omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikili uyabe sesicabanga ukuthi maybe yinto encane kanti yinto enzima. Ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikili ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi. So ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasozeke le problem sesifuna i-assistance.
Yes, siyakuzwa. So ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya koBulawayo?
Okay, ngigcine mhlaka 18 December 2022 last year bengisenza i-awareness kunzi ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsor ngudingani publishers lapha.
Ye, kusebenzekile sibili kuzwa?
Ya, khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into le esasivumelene uyenze ngendlela yakhona.
Umnumzana Melanie Ndlovu ngothakazelela ukugada intshelelezane ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanto kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sibhatha udaba lokuxotshwa kwezizalwane zakwamanye amazwe ezikuphela ezeZimbabwe kwele South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele okunye ekade silakho. Omele ibulilima edala lephalamende uMnumzana Dingumuziphuti usesuse udaba lwakhe edalela ecourt namhla lapho aphikisa khona okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela usiba mubi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.